Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sipagaza, Siso, Washington, D.C. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende useqalisile ukwaba amajekiseni womuthi wama-vaccines awokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni jikelele. Akusiqiniso ukuthi abavele bephila leminye imikhuhlane kabasoze behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine, kutsho uhulumende. Kuwoza Friday namhla samba lomhlabeleli wodumo kamasikandi uzinja ziyamluma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu 85 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebanjwe lo mkhuhlane la kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,949. Asebebulewe yilo baphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,382. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8 thousand. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kwe-John Hopkins University. Uhulumende useqalisile ukwaba amajekiseni womuthi wama-vaccines okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19, njalo izigaba zelizwe ezibalisa iBulawayo, Maswingo, Mashonaland West leBulawayo ziyithole namuhla, kwathi iMatabeleland South yemukela limithi izolo. Uhlelo lolu lusungulwe izolo lapho umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ahlatshwe khona ijekiseni le e-Sinopharm esanda ukuvela e-China ekhuthaza abantu ukuthi bethathe inyathelo elifanayo. KoBulawayo uhlelo lolu lukhangelelwe ukusungulwa ngoMvulo. Kodwa uMnumzana Anthony Majongosi, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abongi labongikazi ye-Zimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi abatholanga ulwazi oloneleyo ukuthi bazahlatshwa njani.
Into ye-vaccine leyi asiyazi i-vaccine, asingafundiswa ukuthi sihlatshwa njani, injani ukuthi siyisebenzise. So singelela ukuthi bangasitshela, ingahamba basifundise or asitshele ukuthi injani i-vaccine leyi, i-safe yini, sizofanisa ukuthi sihlale abantu khonakho siyitake
njalo. Nxa likhuluma lamanye amalunga enu ku-association bathi bazahlaba yini abantu? Kumbe lizaqala limelele ukuthi lifundiswe?
Hayi, sifuna siyamelele ukuthi sifunde i-vaccine, basifundise ukuthi injani i-vaccine, ila ama-side effects anjani, iyanika umuntu njani. Yikho simelele thina ukuthi sifanise ukuthi siyinike abantu. Nendawo yokuthi vele angibonanga umuntu wayenza i-training leyana. Kathesi thina siyayenza ukuthesta kuphela abantu ama-test e-COVID.
Selikhulumile yini lo hulumende ukuthi lize ukuthi lina abezempilakahle lizahlatshwa nini ijekiseni le?
Ihulumende wayengasitsheli ukuthi siyazihlatshwa nini. Sinyelele ukuza kuye ukuthi zazosihlatshwa nini, sibone ukuthi injani i-vaccine le. Kodwa singavele sinyelele ukuthi siyifunde i-vaccine le ukuthi injani, singakahlali vele asingatshali vele asisatshashwe ngendaba yokuthi sifumiwakati i-vaccine leyana. Kanti i-vaccine yafika kade, so sizikhangela ukuthi vele singabona ukuthi akula into eyenzayo, sizokhuluma ingathi ukuthi isitshele i-government yenze khona ukuthi abantu bafundiswe ukuthi bafanise ukuyihlaba izitshele yabo.
Lowo umnumzana Anthony Majongosi isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abonke labongikazi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH. Sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi akusiqiniso okukhulunywa ngabantu ukuthi abavele bephila neminye imikhuhlane kabasoze bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-vaccine. Abakulolu hlangothi yibo kumele bahlatshwe ukuze ijekiseni incedise imizimba yabo ukulungisa amasotsha okulwisana lalo umkhuhlane. Ngakho-ke akusoze kwaba lobandlululo kulolu hlelo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu kuvizwe ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ngesikhathi ephendula imibuzo kuhlelo lwamalunga edale lephalamende olwe-question and answer olwenziwa ngolwesithathu maviki wonke. UMangwiro ukubeke kwacaca ukuba abaphila leminye imikhuhlane enjengemvukuzane, igciwane lengculaza, ithukela leminye kuyibo okumele bahambe phambili ukuhlatshwa leli jekiseni.
Diabetes mellitus, hypertension, weakened immunities. We have no police to say these are not going to be vaccinated.
Abantu abazele bele mkhuhlane enjengowe lowe mvukuzane HIV, diabetes, lele hypertension, imizimba yabo izele ibuthakathaka. Abawukho wona umthetho othi labo bantu bengahlatshwa leyo jekiseni. Eqinisweni yibo abantu abawudinga kakhulu umuthi ngoba kumele bavikele abantu abadala nabo abavele bele mizimba ebuthakathaka ngoba imizimba yabo vele ayisenelisi ukuwalungisa ngendlela efaneleyo alwisa lowo mkhuhlane emzimbeni yabo.
Uqhubeke uDr. Mangwiro esithi imibiko esisabalala ezinkundleni zokuxhumana ingamanga. Umnumzana Stalin Ndlovu isakhamuzi sasemzini wemakokoba kobulawayo yena uthi uyalisaba ijekiseni leli ele-COVID-19 vaccine eliqale ukuhlatshwa abantu eZimbabwe izolo.
Ama-research angikhona like ukutholakala kwayo leyi vaccine and bakwenze so fast ongangokuthi into le mina ngokubona kwami ayingitheni ngoba izinto ezifana nalezi ziyabe zifuna ukuthi kuthathe isikhathi zicubungulisiswe kube lesiqiniseko sokuthi into ezonjani ezosiza abantu and
kodwa umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi injongo yokutholisa uzulu le ijekiseni yikulondoloza impilo.
Liqakathekile kakhulu leli jekiseni nxa sikhangela udaba lozokulondoloza impilo yabantu. Khona sizathola njalo amanye amajekiseni ayi-600,000 ngenyanga ezayo avela kwele China. Njalo lolu hlelo luzoqhubeka kuze kuthi esiwatholile wona lawo esiwadingayo ayi-1.8 million esikhangelele ukuwathola evela kwele People's Republic of China.
Kunje uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm elitholiswe iZimbabwe njengesipho ngele People's Republic of China luqale izolo ngolwesine mhlaka-18 Nhlolanja 2021. Ohle waba ngumqalisiziba ngumsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga laye uDr. Mangwiro abazoqala ukuthola lowo muthi ngabakuhlangothi lemisebenzi eqakathekileyo ama-frontline workers abasebenza lozulu kakhulu abagoqela abasebenza ezibhedlela, abezomvikela, abamajele emingceleni yelizwe labanye. Uhulumende uthi ukhangelele ukuba anelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezidlula ezilitshumi 10 million lapho kusiyaphela umnyaka phansi kohlelo lolu oluzaba ngamahlandla amathathu. Uthi njalo akula ozabanjwa ngamandla ukuthi ahlatshwe leyo jekiseni. Ngimele iStudio 7 News eHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umanyano wamazwe aphetsheya o-European Union uthi uzaqhubeka ngezijeziso zezikhali i-arms embargo kanye lalezo ezethulelwe inkampani yezomvikela elizweni eZimbabwe Defence Industries ngoba uhulumende ulokhu esephula ilungelo loluntu. Embikweni oyithulwe namuhla, umanyano lo uthi ukhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwentatheli izindaba abamabandla ezombusazwe labanye ngoba uhulumende esithi abakukhulumayo kungabangela udlakela. Umanyano lo uthi uyadingisisa ngokuphatheka kwabezomvikela kwezokwephula kwelungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqembu le-European Union liyachasisa kuhle ukuthi kukhanya akula ngucuko ekwenzeni kuhulumende weZimbabwe. Balokhu besephula ilungelo lazulu, into zokudlwangudlwangu zoke ezikhona ungazinanzeleli abakukhuluma yikho kwakuvele kukhona loba uRobert Mugabe ekhona. Mina ngangibala khona fane ngibali ama-statement akhona bengizitshelanjeng sithi kasima abantu beZimbabwe umongameli weZimbabwe betshelwa iphutha labo ungathi bengalungisisi into elula kabalungisise kuphela izitshiso zikhishwe kodwa balobuchole ubuchole bakhona yibo benze ukuthi i-European Union ibe lokhu ifake izitshiso zakhona.
Nasesikhangela yena uhulumende ngokwakhe ubone ngani uza kwamukela njani lokhu, singabona kusiba le nguquko yini?
Yokuthi ngaye kwakule thembisa ukuthi kungaba le nguquko umzamo nangakwa ethatha umbuso ngo-2017 wathembisa watshela abantwini ukuthi umbuso wakhe uzakutshiyene kakhulu nombuso waRobert Mugabe. Umbuso wakhona lapho ufezekile abafuna ukwenza bakwenza bekwenza kusemthethweni kodwa uzabona ukuthi sekungasinxa sikhangele thina kukhanya sokukwenza lokho okwakuzwe khona ukuwotsha njengesithi ubuswa kwabantu kulabantu abaningi abasejela abangenamacala abathiwa khona abantu baphilisanayo. Kuyimphusa kathesi ngokuthi ungene esitadini sisitajengisela so ngibona ngathi mina iqiniso ukuthi abantu laba ababusayo labo omnanga kuphalaba labothunga ngabasuke bakhuphuke akula ngucuko izitshiso zizabe zokhe zikhona kufika isikhathi leso lapho ubusa ukhona umuntu osisa umbuso we-constitutionalism.
Lowo umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Kusenjalo olwela ilungelo loluntu umnumzana Alan Moyo osehlale phose inyanga ezimbili esitokisini ukhululwe namhla ngemali yesibambiso eyebheyo. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzi Rishe osanda ukubotshwa ulokhu evalelwe njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Live Talk namhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19 vaccine elizweni. Abazali abalabantwana abakhangelelwe ukuqala izifundo zika-Form 1 lonyaka bakhala ngokubhataliswa indleko yama-school fees ephezulu. Bathi kuba mangalisa ukuthi izikolo zingabiza imali enkulu kangako ezingahambelani leholo lazo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iholo lezisebenzi eziningi lokhu limindawonye ngesikhathi iningi labantu lisithi alisenelizwe ukuthi baziphilise ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Inkosikazi Zanele Moyo, umzali olomntwana othole indawo yesikolo eyabe efunda ihlala kiso, uthi udidekile ngenhlawulo efunwa yisikolo.
Ngikhathazeke kakhulu ngendaba yamasosizi emele sibhadale. Siyabhadala amasosizi, yebo ye, asiyazi. Kodwa sicela ukwazi khona maqala ukuthi sizabhadala ama-school fees sizobhadala ama-month because kuyathola ukuthi kuthiwe sibhadala ama-fees sizobhadala isikolo zivule end of March April ngapho ukhiphe $404 ngicela ukuthi indaba yangikhona le ugovernment uthi uthini ngayo.
Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo weMathebeleland North kwinhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi kuyisimanga okwenzakalayo.
Sidabukile kakhulu sisizwa ukuthi abantwana abadinga indawo ka-Form 1 kumele bebhadale imali yokungena. Basikhangele umumo khathesi seku-lockdown, abantu abaningi bevayele phandle, abanye bazisebenza bevodwa. bezalele phandle bengekhona ukwenza imali thina sesijayele ukuthi kuvele umntwana edinga indawo ayiphiwe mase kuzavula izikolo umntwana senjani esebhadala izikolo njalo ukuthi babhadala kungazakali ukuthi ithemu izaqala nini
unkosikazi Nelisiwe Sibanda omunye njalo umzali ukhala ngenhlawulo yokubhalisa andubana umntwana athole indawo
kunzima ukuthi siyekele ukubhadala ngoba indawo itholakala nzima ezikolo ezingani zile password engcono okukhona eqinisweni kunzima ukwenzakalayo ngoba imali yiyo esingelayo okusichiya sisezikweledeni ezinkulu kakhulu
isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uyalandisa
the question for school fees is a proactive schools need to ensure that they put in place the Ministry of Health and Child Care guidelines on the prevention and management of COVID-19 in preparation for the opening of schools.
Imizamo yokuxhumana labaphathi bezikolo kanye lamalunga amakomiti athuthukisa izikolo, ama-school development committee ezikolweni ezimbalwa koBulawayo, yehlule ngoba benqabe ukuphendula imibuzo bethi abakhulumisani ngenhlawulo zezikolo lentathelo izindaba. Iningi labazali lithi belingakalungiseleli ukuthi kungafunakala imali masinyane ngoba kungaziwa ukuthi izikolo zivulwa nini. Njalo imali ezifunekayo ziphezulu kakhulu, enye ibhadalwa ngedola laseMelika kumbe amaRand. Izisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abahlanu esikhuphuke yaya kunkulungwane eziphose zifike ama-$30 zamadola, i-$29,924 ngenyanga kaZibandlela. Izikolo ezimbalwa ezifunda abantwana behlala khona ezama boarding schools zihlawulisa amadola eMelika alikhulu lanhlanu i-$150 phambi kokuba umntwana aphiwe indawo kuthi lezi ezihanjwa nsuku zonke zifuna amadola alitshumi lanhlanu i-$50 phambi kokuba umntwana aphiwe undawo. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 labo 7255 kHz kushortwave.
Umculi osakhulayo umdumo weZim Dancehall uSoulja Love obhubhe ngolwesibili ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wethukela i-diabetes ungcwatshwa kusasa eHarare. UMikhove weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umobhala obona ngenhlelo zebandla le-ZANU-PF uDr. Obert Mpofu wazise ukuba uSoldier Love obhubhe eseleminyaka engama-32 uzaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe ngakho-ke uhulumente uzabhadalela indleko yonke yokubekwa kwakhe. Abasekeli bomdumo we-dancehall emhlabeni jikelele bathi balahlekelwe kakhulu liqhawe lamaqhawe kwezomculo ikakhulu kwezentuthuko yabasakhulayo kwezomculo. Abathumeze amazwi empiduzo kwagoqela umsakazi uRuveneko Parinyatwa, intatheli izindaba uHogo Chingono, umongameli webandla eliphikisayo ele-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye labaculi abalodumo abanjengoCharlie Black, I Octane zabanye. USoldier Love ubesaziwa kakhulu ngengoma zakhe ezigoqela ephume ngo-2018 elesihloko esithi Phama Munya Iphapho kanye lethi Kanandafa ephume ngo-2019. Kanandafa,
Zira Zambuko, Sierra Diva, Ada Kaua, Panajano Diva, and Kawana Pachita Kurava. I will know about you, running your Tikuseka, and get back out of Peka, as an Ampana Chitika, who has Chipamba. People are dying, Pandalo is flying, just to keep on flying, and I keep on flying. Ati chando ziwa, kuti mari, ajamuri za jabari, kicho kari, apana munu we nama anotonga, sata mari doba anotonga, nyange mchita seyu kunitonga, munu ndiona bunge nino penge nikata ula munu, japana kilo chikanwa, sata ndango timu pire, kuti hili,
Ngokuza Friday namuhla sihamba lomhlabeleli womdumo kamasikandi uZinjoze yamloma ephethe idlalade lakhe elitsha elinesihloko esithi insuku zokucina. Untunga lenkomo Studio 7 uyalandisa ngalolu daba.
Uzinja ngomunye wabahlabeleli beZimbabwe abahamba phambili emculweni kamasikandi abadume kakhulu ekhaya laseMzansi lapho abahlabela bekhona. Njengamanye wonke amadlalade akhe, leli liphekwe ngobunono obukhulu. Nansi lensizwa yasecholocho izikhulumela.
Ngibingelele kakhulu emsakazweni, sakazothandwa ngabantu kakhulu. I-albhamu yami leyi, albhamu yami yesi-9, siyagalolunye. Umsebenzi ongabajabulisa, ongabaduduza kuko konke abakwenzayo nje. Umculo wami uyakwenza konke, umsebenzi obuya futhi uthinte ekuvuseleleni ulimi lwakithi thina sizazi ukuthi singobani.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lanye ezigoqela ethi Itsholotsho Yizwe kanye lale ethi Uthando Lwethu. Abangathanda ukuthenga idlalade Zinja balithola njani?
Abathanda ukuxhumana nami msakazi bengangithola enandeni yase South Africa ethi 0749449122 0749449122. Abanemshado bengasikhohlwa, siyashadisa ngengoma zethu, siyabuya siperform ethini. Abafuna ukuvula imizi yabo, izitolo, yonke into nje,
iwapi amazi ongawachila abalandeli
bekhubeke bengisapote bekhubeke besenza njengokuba besenza vele abakaze bengidanise ngomdala ngomncane mina ingoma zami ziyalaleleka uma umncane uyazithola ingoma ezingakwenza ukuthi usondele kakhulu emculweni lokwamasikandi uma umdala futhi uyazithola ingoma zami zikwakha zikududuza ngaso sonke isikhathi abantu abaqhubeke bewuthanda umsebenzi wami nami ngiyabathanda ngiyabonga kakhulu msakazi
uphuma-ke enkundleni uzinja ziyamluma nale ethi kulukhuni
ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende useqalisile ukwaba amajekiseni womuthi wama-vaccines awukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni jikelele akusiqiniso ukuthi abavele bephila leminye imikhuhlane kabasoze behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kutsho uhulumende siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngisithi libe lempelansonto enhle abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voa.com.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.